Abenhlanganiso yeSpanye Cultural Society lamalunga edlula amakhulu amabili lenqeye ibambe umhlangano osetshenziswa inkundla yabulenjini yeWhatsApp ukuxoxa amathuba akhona kunhlangothi zokwemba. Okade ekhuluma ngamathuba akhona kwezokwemba, uManjini Ladumani kwethu uthi kuqakathekile ukuthi abantu babe lolwazi lwale bhizimusi bengakangeni kuyo.
Iningi lakithi siyazwa abantu bediscussa nge-mining, sizitshela ukuthi hayi i-mining is something beyond us. Kube kanti kulabanye ababuya bevela kwezinye indawo befike bekwenze khona lokhu bephumelele, sibakhangele ukuthi awunangeyani umuntu senothiswe ligolide kumbe senothiswe yilokhu. So kusemandleni ethu lathi njengabanikazi bendawo ukuthi si-approache ingatsha zikahulumende ezikhangelane lalokhu, sithole amalungelo aqondane lathi njengabanikazi bendawo.
Umsekeli kamphathisihlalo kunhlanganiso yeSpanish Cultural Society uMnumzana Bekithemba Jele uthi babone kuqakathekile ukuqoqa lomhlangano ukuthi abantu benelise ukuba lakho ungabaphathisa ekakhuluma sebephindela ekhaya.
Zona ningi inhlelo ezenzakala ekhaya kodwa uthola ukuthi ziyasikhutha njengabantu ababephandle. Ikhosi sikubona kuqakathekile ukuthi sihlanganise amakhanda sixoxisane ukuze lathi senelise ukuthi sikhulumisane labasekhaya njalo la lezinhlanganiso ezisekhaya ezikahulumende, sitsho lapho esifuna ukuthi sincedise khona.
Ngomnyaka ka-2021 uhulumende wakhipha incwadi ezinikeza amankampani ukuthi adinge indawo lapho angemba khona ezibizwa ngokuthi ngama-exclusive prospecting orders, ama-EPOs. Ujele uthi kulokunanzelela ukuthi kulabanye abafika emhlubulweni wemathebeleland abafika bezothola indawo yokwemba kuthiya abantu bendawo bephandle.
Indawo eziningi uyathola ukuthi abanye abantu babe sebephange bakhijima bayenza lokho thina abanye singakwenzanga. Okufana lokuthi indawo yama-EPOs uthola ukuthi indawo yonke yemathebeleland isithethwe. Nxa usithi usu-aplayela imayini uthola ukuthi abanye sebe-aplayele ngaphambilini, njalo abangayisiko khonapho abahlala khona beduze, kanti bekuqakathekile ukuthi lathi siseduze lapha sithole ukuthi siyancedakala, kanti phela anti lathi sisemhlabathini owethu.
Okubhizimusi yokwemba igolide kodwa ihlala eBotswana, uMnumzana Faith Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi abantu bebambane bangene kubhizimusi yokwemba ngoba bengabuyelwa inzuzo.
Igolide ayihluphi imakethi yangkhona ngoba uhulumende uyoyithathayo. Ilabantu anjeabo-Fidelity, ilabantu abeklinwa khona, ukuthi yenza ku-easy. Le mali yangkhona rate yangkhona ngiboni right so far so good. So far so good. Ngoba ilaba ithenzwa kunye kwazi uyithenza nxa i-rate yangkhona right $60 per gram. Nxa utshanze kudla isilo you can survive.
Uhulumende weZimbabwe uthi yena ufuna ukwenza uhlangothi lwezokwemba ukuthi lube yilo luhamba phambili ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Kodwa bahlaba omkhulu umkhosi kakhulu emhlubulweni efanele mathebelelendi kanye lenkabazwe ukuthi abavela kwezinye isigaba kumbe kwamanye amazwe afana leChina yibo abagcina bethola amalayisensi awokwemba. Indawo eziningi emathebelelendi sezingaphansi kwabantu abathola incwadi zokwemba ezama-EPOs. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.